into esoleka yosibili le enzwe lilizwe le America ukubana ifake ubaba umnankagwa kuma sanctions labanye abathize abagoqela abanye abaqama ngokuthi neba rigama election into ezisa usizi into thina kade sikhangelela njengezulu eZimbabwe yikubana ama sanctions lawo ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sibe sihamba sibili kuyakufanga ukuthi uyakudrayiva imota iyabe ibambe i-handbrake but thina sibe siyidrayiva leyo mota ibambe i-handbrake so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle
ye baba mlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma wawumzaka lapho ukuthi hhaku kulahlelwe katshana izijeziso lezi wena uthini
njengenjalo abantu bezanu-p f bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyizimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions iamerika njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani la angisela budlelwane kunje lami ngingufortune mlalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana umsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye udube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye ngiyabolekisana laye na imali kumbe angibolekisani laye uhlupho lukhona ezimbabwe olukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-america nama-sanctions afakwe izanu efakela abantu bezimbabwe ama-sanctions obusela ama-sanctions obudlwangudlwangu okutshaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni kochelo zopolitics yiwo ama-sanction amakhulu esikhala ngawo silesifiso sokubana alubana izanu-p f lobuthungameli bawo bayawakhipha lawa ama-sanctions ebantwini basezimbabwe
ye siyakuzwa kakhulu baba mlalazi lapho uyazwela baba msaka ukuthi udaye ama-sanctions amakhulu kumbe ngithi izijeziso zenotho ziphakwena abantu libandla lezanu-p f kwena uthini ngakhonokho
lokhu kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu bezimbabwe esikhangelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporta i-america kulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe kodwa yinto emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporta umthakathi ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehleni abantu ukuthi hhayi zanu-p f yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokubusa
saka ukuthi uthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hhatshi abantu bakwele zimbabwe lapho-ke uthi hhayi phela lapha elemelika likhangele lokuyana kumhlabathi njengalokhu uhlala kukhulunywa ngabantu bezanu-p f wena uyibeka njani khona
umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi i-america kayitshontshi golide ezimbabwe i-america kayitshontshi ithimba elupane i-america ayitshontshi idiamond ezimbabwe idiamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje yikho mina lo msanga sihawula namhlanje sizizalwane zezimbabwe amanye amazwe ase-afrika njengokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphetsheya yebo abavumelani entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana soku isikhathi sepolitiki ungakhangela la e-South Africa kulama-election lonyaka abantu be-EFF bayakhampena freely i-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende ezimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda baningi abantu asebafayo opatrick nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana so-ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi
yamzomzakhe ukuthi lina kuzanu-p f yini abathakathi bezigodo sibili liloya kusemini hayi khona ukuthi ngamazwi aliphakela izijeziso zenotho
ukubana umnumzana umlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijeziso zenotho imzekeliso yakhona ingaphi njalo kule lizwe yini lapha e-Afrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language wonke amazwe e-Afrika ungahamba khathesi khona le-DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abalama-sanction.